esethula isinqumo sakhe umahloli Bisirayi Gwenda uthe okwenzakala kubandla le-CCC yikulwisana kwamaxuku alembono ehlukeneyo awebandla linye amacele omabili kumele abe nendlela zokulungisisa ukudonselana okukhona uthe ukuxoshwa kwamalunga awe-CCC okwenziwa nguChabangu kwakusemthethweni okwenza ukuba ukubavimbela kwabo kube yinto esemthethweni ngoba elamandla okwenza lokhu igqwetha likaChabangu umnumzana Ngobani Sithole uthi bamukela ngenjabulo okuphuma emthethwandaba echasisa okwenzakale namhlanje
futhi njalo ukubekile kwacaca ukuthi endaweni ezinjalo iphathi kufuze ibe lama-structures ibe lama-systems okuthi labo abangavumelaniyo badile lapho ngakho-ke kulokule iphathi kukhanya kakhulu
kodwa obona ngomsebenzi wokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Sirielenga uthi kuyamangalisa ukuba uChabangu unqobe njani emthethwandaba ubona bengamazi kubandla labo
ngathi butunga lokho okwenzakeleyo and olokho okuphume enkantolo ngasikhangela sibona ukuthi kulonye ongahambanga kuhle
uqhubeke esithi ibandla leli lizazama ngazo zonke indlela ukulandela umthetho okungagoqela ukuphikisa lesi sinqumo edalela phezulu ingcitshi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Institute umnumzana Chenisani Ntungagwa uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC liqhubeka lisenza iphutha elifanayo esithi kumele lidinge amanye amacebo okumelana lalolu dubo
into engiyibonayo kudaba le-CCC kumele bezilungisise okwakuqala kungaba kule nkinga ukuthi bathi bona ngabala indlela yokusebenza ngezakhiwo zaphakathi esingathi ngama-structures ngesilungu okwesibili njalo ngibona angathi kuba nzima ukuthi udaba lukaChabangu lulungisiswe ngomthethwandaba ngamafitshane ngibona sokufuna ezinye indlela kungabe ukungena ezitaradeni kungabe ukwenzayo
okuphume emthethwandaba namhlanje kutsho ukuba ibandla le-ZANU-P F selizaphatheka kukhetho lingela abaphikisana lalo lokhu ngokwesibili umthethwandaba waphezulu usamukela isicelo sikaChabangu esokuvimba labo abaxotshisayo ephalamende ukuncintisa kukhetho umthethwandaba uvimbe amalunga awe-CCC ayisishiyagalolunye 9 ukuncintisa kukhetho ngompalakazi nyakenye uChabangu usexotshise amalunga ephalamende edlula amathumi amathathu lamakhansila angamathumi ayisikhombisa 60 elizweni lonke kodwa umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uhlala ekusola okwenziwa nguChabangu ethi akuke emthethweni ngoba engasilo lalunga lebandla lakhe kunje uChamisa lebandla lakhe banodaba olusemthethwandaba owe-High Court lokuphikisa konke okwenziwa nguChabangu besithi kabamazi ukuthi ukwenza njengobani ngoba bengelaso lesikhundla sikanobhala jikelele ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngumnondolozi Ndlovu.